Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7, ngolwesine mhla ka 30 kuMpandula 2021, musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
But we also now expect that funds are not for handing or for chasing the poor rabbits and squirrels. That land must be worked upon.
Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni oyiHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyonale iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje ngumongameli Emerson Mnangagwa.
Intatha izindaba izime ku-3rd lo Jason Moyo zixoxa nje wasokufika amapolisi ehamba nge-D40 eka-Dispo qalisa ukuthi wonke umuntu engene emoteni esethusela intatha izindaba ngembuma lokunye. Sasesiswa eHarare Central.
Ubotshwe intatheli zindaba ezilichumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance emahofisini eZEC. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. So wezokulima omkhulu elizweni oyiHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyonale iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje ngumongameli Emerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso walonyaka ngowekhulu lanye 111 njalo umongameli ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba aqhubeke eqinisa umsebenzi wokulima ngoba uyiwo insika yokuvuselela umnotho welizwe. Umongameli uthe uhulumende wakhe uyawuqakathekisa kakhulu umsebenzi wokulima, kungakho eminyakeni edluleyo ephumele inhlelo zokuphathisa uzulu wasemaphandleni ukuthi aphiwe inhlanyelo lezinye indingeko zokulima kulesi sikhathi phansi wenhlelo ezifana labo intwasa.
Wezwa mnotho abemaphandleni bengenelisa ukuba lenzuzo kuyanceda ukuba silwise ubuyanga elizweni lokuba sibe lentuthuko elizweni.
Uqhubeke esithi uhulumende wakhe uzimisele ukwengeza inani lesifuno esitholakala kuleli ukuze ilizwe lingabi lendlala.
Kumele senze ngcono ukuba sibe lenzuzo kwezokulima ukuze sibe lesivuno esingcono. Ngibonga iZimbabwe Agricultural Society le National Economic Consultative Forum ngokwenza umhlangano we-agribusiness lonyaka.
Umnangagwa oncome abenhlanganiso eyeZimbabwe Agricultural Society abaqoqa umbukiso wezokulima mnyaka yonke ngokuhlela kuhle owalonyaka lanxa ilizwe liphakathi kokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ugcine ngokunikeza imivuzo kubalimi lamankampani anqobe kumncintiswano wokuba lombukiso lembukiso yemihle lonyaka. Abalimi abathole imivuzo bagoqela unkosikazi Chipo Chamura ovela esigabeni seMashonaland and Central ngolikulima igwayi elihle, umnumzana abafundi Mpofu ovela ezishabane othole umvuzo wokufuya inkomo. Inkampani yenhlanyelo eSidco yiyo ethole umvuzo waphezulu wokuba lombukiso omuhle, kuthi iZimplus yathola umvuzo waphezulu kumankampani akumsebenzi wezokwemba. Ugatsha lukahulumende lwezokulima luphiwe umvuzo waphezulu wokuba lombukiso omuhle ukwedlula yonke lonyaka owe-Best Overall Exhibitor. Amanye amankampani angamakhulu amabili labalimi abedlula ikhulu baphatheke embukisweni walonyaka obuhamba ngendikimba ethi Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement to Rally Support for the Cause of Agriculture and Attendant Value Chains for Increased Production, Productivity and Profitability. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zebulilima esigabeni seMathebeleland South zikhala ngokuthi amakilinika lezibhedlela lapho okuhlatshwa khona abantu ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 akhatshana kakhulu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Sokusithi dlwe kuzakhamizi zasebulilima ngokuqakatheka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine besithi imikhankaso yemfundiso ngalolu bhubhane ikhanya isabalele njalo isikhona ngempela emangweni lo. Ukhansila ka-Ward 2 eBhalatha eGwambe umnumzana Melusi Lovson Nkomo uthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine abantu sebelwamukela kodwa abathathisi kahle ukugqoka imask le-social distancing.
Kwaqala abantu babengavuma bethi kona lo mkhuhlane vele ngoku sekuthi amakhiwa kuphela kona kubatshana. So kathisa sephuza bekubona ngoba sekuye lawo lama cases abasebabonile senzakala ngayo i-COVID esihlokweni zabo khona lapha. Kwakathisa sebengani sebenanzelela but into angani abakayiqinisi kakhulu yama-social distancing lama-mask.
Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi bayayithola imfundo ndiso ngobhubhane lwe-COVID-19 udubo nje ukuthi abantu bagcina bengaqakathekisi iziqondiso zokuzivikela ngoba bayabe bedinga okuya ethunjini.
Bakhona abafikayo abavele engatheni ezihlukeneyo befundisa nge-COVID-19. Asibo bodwa nakhona abasilo HT eclinic yethendweni lama-village health workers afundisa nsuku ngesuku ukuthi abantu baziphathe njani ngaleyi COVID-19. Bese ngibuya ukuthi khona kukhona njalo ama-problems esihlangana ngawo. Ama-problems afana lala. Kule ndlala akulula ukuhamba. Ukuhamba nje sisathenga esikuthengayo kumbe ezitolo ezinjengabo Plumtree.
Unkosikazi Juliet Moyo weThekwane ebulilima uthi isimo se-COVID-19 emangeni wakhe asimanga kuhle. Izakhamizi zebulilima zicela uhulumende ukuba angenele asize ngenhlelo zokuziphilisa ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown njalo alethe amakilinika duzane lezakhamizi ngoba akude njalo akuhambeki. Izolo abogatsha lezempilakahle bakhuphe umbiko othi inani labantu abahlolwe bafumanwa bele COVID-19 bedlula kancane abangamakhulu amabili 213 leli gcikwane labulala oyedwa. Ngasikhathi sinye abantu abedlula izigidi ezintathu 3,072,033 bebesebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abedlula izigidi ezimbili 2,240,001 bebesebehlatshwe amajekiseni wonke womabili i-first le-second dose. Uhulumende uthi isifiso sakhe yikufinyelela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi 10 million ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kumbe isilinganiso songamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe libe kusimo sokuthi livikelekile abayithi yi-herd immunity. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ubotshwe intatheli zindaba ezilichumi namhlanje ngesikhathi zidinga ukuthapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance besola ukwaliswa ukungena emhlanganweni wamabandla ezombusazwe obuqhutshelwa emahofisini aweze. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Intatheli zindaba ezibotshiweyo zibalisa uThomas Maduku, Nyashazashe Ndoro, Robert Dafumanei, Masha Ubwanya, Desmond Munemo, Leopold Munende, Kadathi Walls, Adrian Maratu, Tongai Mwenje, Lotina Chemuringai. Omunye wabalichumi laba othumele umbiko esenkambeni yamapolisa eHarare Central lapho ababotshwe bahlaliswa khona owamahola amabili uLeopold Munende uchasisa abahlangane lakho.
Intatheli zindaba ezilichumi zibotshwe ngemva komhlangano weZEC lama-political parties athi ukhona namhla ngolwesithathu. Intatha ezindaba ezime ku-third lo Jason Moyo zixoxa nje ngoba iningi ebelingabonanga okwenzakeleyo amapholisa ezefike liphuzile. So bebephonga ukutshelana nje ukuthi hayi bekusenzakala lokhu lalokhu. Basokufika amapholisa ehamba nge-D4D eka-Dispo oweHarare aqalisa ukuthi wonke umuntu engena emoteni esethusela intatha izindaba ngemboma lokunye bebahlokoza amakhanda sasesiswa eHarare Central.
Lokhu kugcizelelwe ngenye intatha izindaba uMasha Obhwanya.
Besingama-journalist ade emile efuna ukukhava idemo. Sisamile ku-third lo Jason, wabuya i-pickup yamapholisa, abanye begqoke ama-uniform, abanye in plain clothes. Babuya basithatha bathi ngena umuntu ngena emoteni ngokugijima. Bazanga basinika ithuba lokuthi sichase singama-journalist, sibe singaphenduli, sibabuthi sibotsheleni nabafuna zanga bafuna ukusichasisela ukuthi sibotsheleni, and the training ngasithi salichaya vele nasafa kudala yabantu esibafunayo abalenkani.
Igqwetha lelodumo uMnumzana Chris Mike ngunye othunywe zinhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ukuba ayencedisa kudaba lolu. Intatheli lezi zikhulule zingetheswanga icala ngemva kokuqeda abaholi amabili zemapholiseni. Isimo selizweni siqhubeka sisiba nzima kulokudonselana kwezombusazwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho kumnyaka ka-2023. Ibandla le-MTC Alliance lethesa uhulumende omlandu wokubangela ukungahlalisekeli elizweni ngokwephula amalungelo enhlangothi ezishiyeneyo zempilo okugoqela ukufakela intatha lezindaba imigoqo engaqedakaliyo kusenza umsebenzi wazo lamabandla aphikisayo ube nzima. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla nokunye okokuziphilisa okuqonge ngesilinganiso sokuphose kufike kokuhlanu ekhulwini 4.8% ngalinyanga kaMpandula kuphela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat lwethule umbiko oveza ukuqonga kwendleko yokuphilisa imuli elabantu abayisithupha, yona eqonge yaya ku-$39,924 ngompandula, isuka ku-$38,101.50 ngoncwabakazi. Lokhu kwenzakala iholo lezisebenzi eziningi lokhe limindawonye lapho iningi labantu lisithi alisenelisi ukuziphilisa ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Njengezisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama lesi. UMnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, ufakaza lokhu.
Isimo somnotho kasimanga kahle, izinto ziyadula, ziyakhwela njalo nje, okuveza kahle kamhlophe ukuthi umkhono uyadilika. Kanti ke balutshwana abantu abazuza leyo mali okuthiwa iyadingakala, lale eqanjwa imali yakhona incane kakhulu nxa uqathanisa lalokho okudingwa ngabantu. Ngakho ke okokuqala nje inombolo zeZimstat ziphansi kakhulu, abantu imali abayidinga ukuthi baphile iningi kakhulu kulale ekhulunywayo.
Umhlali wakoBulawayo uthi wonke umuntu usephila ngokuthengisa.
Ukusurvive kwangkhona sekunzima kakhulu la eZimbabwe because izinto zonke ziyadura and imali le holwa i-RTGS vele ayisisindawo ngoba izinto ziyadura, ihlala ikhwela imali yangkhona, noma uyihola vele ayikuncedisi, ayimpilo isinzima kakhulu. Lokuhasla vele wonke umuntu usehasla, wonke umuntu uyathengisa, akusela profit.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, omunye wesisebenzi sikahulumende, uthi abakwazi lokuthi baphila njani lemuli zabo ngeholo eliphansi kangaka.
Kulobunzima obukhulu ngoba izimuli zethu asazi ukuthi sizenzeni ngomunye wakhona elizweni. Khathi sinxa sikhangela ikholo lethu lemali esiyibona kumele iphathe imuli ye-6, siyazibuza ukuthi siphila ngaphi.
UMnumzana Michael Mkandla osebenza ema-industry akoBulawayo uthi imali abayitholayo emsebenzini incane kakhulu ukuthi labo baphile kuhle.
Amankampani amanye ayapha imali engange-$45,000 ngenyanga, kuthi amanye amakhampani anjenge-PG Industries aholisa abantu imali engange-$18,000 okudanisayo kakhulu. Nxa sesikhangele umehluko wakhona silokudana kakhulu ngoba silendleko eziningi ezifuna ukubhadalwa. Kugcina kusenza lathi sibe sesithengisa okungekho emthethweni.
Ingcwethi ezicubungula ngezomnotho zithi lokhu kuqonga kwendleko yokuziphilisa kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa lemali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika. Ngenyanga kaNtulikazi Uhulumende uthembise ukwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamakhumi amahlanu ekhulwini i-50%, kodwa ingcwethi zezomnotho welizwe zithi lokhu sekugugudekile ngenxa yokuwa kwedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje kuhlelo asidluzeni bomama sicubungula ingxaki ezibhekane labesifazana labasakhulayo ekubhaliseleni ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe voter registration exercise. Amalunga amabandla aphikisayo athi abotshwa amahlayana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, lawe bandla leMDC Alliance, kusanda ukubotshwa ilunga leMRP, umnumzana Patson Xaba okuthiwa watshontsha imali entaba zinduna ngesikhathi ibandla lakhe litshengisela epulazini lomlungu bezama ukuvimba umsekeli webandla leZanu PF ocatshangelwa ukuba wangena ngenkani kuleyo ndawo. Abakubandla leMDC Alliance labo bathi bathwaliswe nzima ngamapholisa ababophela ukuqhuba imihlangano ngesikhathi kumemetheka igcikwane le-COVID-19 kanye lokuzama ukungena emhlanganweni obuqoqwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission namhla. Izek ithi bandla leli kalila mvumo yokungena imihlangano eqhutshelwa eHarare lezinye indawo zelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Alphonse Fuyane okubandla leMRP lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende ekubandla leZanu PF. Umnumzana Fuyana usungula lengxoxo.
Isimo eZimbabwe sithanda ukushuba, sithanda ukuba sibi kakhulu ngoba sibona uhulumende eqhubeka ngoncindezelo lwakhe lokuncindezela abantu, engafuni ukuthi abantu batshengisele ngokusemthethweni ebabopha. Kwazise iZanu PF vele iseva iphila ngakho khonoku ukubopha abantu abakhompyutha layo ukuze isali iyodwa yona esidlangalaleni.
Ye, kambe kunjalo yini baba Chuma?
Into ekhona yikuthi iZimbabwe njengamazwe onke nje amanye jikelele ahlaselwe lubhubhane lolu olwe-coronavirus. Kulezi zinto ezithize ezivumelekayo, kulezi zinto ezithize ezingavumelekiyo. Njalo okuqakathekileyo ukulandela umthetho into eqhakathekileyo kakhulu empilweni zabantu ukuthi into zonke zihambe kuhle, ngoba the moment umunye lomunye esenza umathanda akusuze kwaphela kuhle kwento kwangikhona, ngoba abanye umunye umuntu uyenza umathanda ozagcina eseyinfrinja i-right yomunye umuntu. Lathi sinje siZanu PF nxa silento esinokwenza, sinomhlane sinokwenza, siyahamba siyocela imvumo, sibhala incwadi to the officer in charge of that area ukuthi bakithi akusivume lapha sifuna ukwenza umhlangano othize la, basiphendule le mpendulo zakhona ngaze kutshengise zikhona.
Fuyane, so nxa sikhangela-ke kuya phambili ukuthi lizakhankasa njani nxa kukuthi lingazama ukwenza imihlangano liyabotshwa?
Uyakhuluma uthi abantu belandele imithetho emayelana le-COVID. Esikunanzelela ukuthi ibandla leZanu PF lisebenzisa amapholisa, lisebenzisa i-COVID ukwenqabela abantu ukuthi bakhankase, kodwa lona liyakhankasa ezabelweni. Kodwa lona njalo sibonile ama-super spreader events from i-COVID, kusukela i-COVID iqalile, kungatsho kuginimbi abantu begcwele endawonye, ngabe yayivele izihlupha ikhathalela impilo zabantu, yayizowastopha lawo ma-super spreader events. Kodwa thina njengebandla limthwakazi Republic Party, okunye okusikhathazayo ukuthi abantu badojwa emgwaqweni kuthiwa bafakwanga emamaski besiwe e-police station, phele sebeminyene e-police station. Uyivimbela kanjani i-corona khonoko? Njalo sileyo u-organizing secretary wethu obotshiweyo okuthiwa ngesikhiwa ama-trump up charges, kuthiwa utshontshe i-$14,500 endlini ka-Ambrose owezanu p f. Ma bemthethe emzini wakhe okuvikeleke i-corona on these trump up charges, ngesiyamfaka ekhami esazi kahle ukuthi amajele akithi a-overcrowded uyivikela kanjani i-corona. Yebo, siyakuzwa lokho okokhetho, kodwa abantu vele bahleli ngaphansi kwengcindezi bebotshelwa into abangazaziyo nguhulumeni wezanu-P_F. Ukusho ukuthi zanu isizaqhubeka isona ihlukumeza abantu, isethemba ukuthi abantu basoze batshengisele ngoba ibisicatsha ngemva kwe-corona.
Uthuma ukuya phambili kumele kwenziweni.
Asihlaleni singabantu abavumayo ukubana asisoze siphile njengenyamazana, sizaphila phansi kwemithetho ethize. Siyilandele leyo mthetho, uzabona ukubana iy'mpilo zethu ziyaba lula kakhulu, akula lutho luzabe lusikhathaza kangako. Baningi abantu abaku-opposition, baningi abantu abakumthwakazi, baningi abantu abaku-MDC ozapha labanye abangakaze bebona umnyango e-police station, abangakaze bebone umnyango wejele, ngenxa yokuthi noma besenza khonokho abakwenzayo bakwenza within the limits of umthetho, the law. Ngakho ke nxa bekwenza nje kunjalo, umthetho awufiki ubahlukumeze. Umthetho okuhlukumeza nxa uzama wena ubana uwephule kumbe u-oppose. Ungavele uwephule uyakubamba vele, kodwa ungahamba lawo kuhle, liyahambisana kuhle kuze kube nini nanini.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF lo mnumzana Alphos Fuyana webandla leMthwakazi Republic Party bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Abesifazana bathi babhekana lengxaki eziningi nxa befuna ukubhalisela ukuvota, ezigoqela ukuhamba umango omude ukuyafinyelela lolu hlelo, ukuswelakala kwezithupha lencwadi zokuzalwa ikakhulu kulabo abathinteka ngesikhathi segugurawundi, kanye lokuguquka kwamabizo alabo asebetshadile kumbe abehlukane labomyeni okufanele bedinge amanye amaphepha okufakaza lokho. Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance, uthi baphakathi kokuqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi Qoki Gogoyi, lapho abaqoqodela abantu ezindlini bekhuthaza abesifazana ukuthi bevote.
Bafundisa ngokuhle kokuthi barejiste ukuvota njalo lokuthi bakhiphe abantwana babo abasanda kufikisa 18 years kumbe abazafikisa 18 years ngo-2023 ukuthi bakhuthaze. Kungani sathi Qoki? Ibala elithi Qoki umuntu oyabezehlisa nxa engena emzini ongaso wakhe. Gogogoyi ngesishona, you be humbling yourself, ucela ukuthi ungene emzini bakuvumele.
Balwamukela njani abantu njalo lilubona njani esingathi ngesilungu iku-accessa lokho kubona ukuthi ngempela lilomthelela omuhle?
Baba, singabanika i-transport abantu ababeberejistile abaningi bangikhona babhalwa phansi amabizo kwenzeka ukuthi sibe ne-rekhodi ukuthi sibe sazi ukuthi abantu esibahugileyo ukuthi bayibhalisa bangaki, ngenxa yokuthi kusasa uzizwa sokuphuma emaphepheni ukuthi kobulawayo ngenyanga September kurejista abantu abayi-2. Thina sabe sikwazi ukuthi kurejista abantu abayi-100. Siyakhona ukuthi sikhulume ukuthi iphepha leli lamanga abantu abarejistileyo abangu-100. Nansi i-try-with i-evidence abantu barejista abayi-100.
Abesifazana babhekana le ngxaki ezinjani kathesi ku-voter registration exercise?
Ingxaki zikhona sibili kakhulu ekuthini indawo ezibhaliselwa khona kumbe lapho kurejistwa khona zinlutshwane njalo ukuthi abantu bayefika khonale kufuna izimali. Nginganika umzekeliso wakobulawayo Sandekile, indawo lapho kurejistwa khona inye kuphela ende kusefamona. So abantu abahlala emalokitshini babemele bagade kabili ukuhamba, bagade kabili ukuphenduka ukuthi umuntu ayirejista. So ngenxa yodubo lolo lukhona, umuntu uyakhangela ukuthi ifor usa le yami le ngilayo kulokuthi ngihambe ngiyebhalisa ukuvota ngcono ngithengela abantwana ukudla. Kungani izekhi ingavuli indawo eziningi lapho kubhaliselwa khona abantu ukuthi bayevota njalo? Kanti kungani ngani bengayenzi ukuthi abantu ba register online sandekile nqa nikwanisa ukuchecka online ukuthi ibizo lami likhona yini ku voters roll ngizayehluleka kanjani ukuthi ngi register online omama abaningi bagcina besileke ukuya vota kodwa sifuthanda ukuthi sibonge amanye ama organizations ancedayo ngezimali zokuthi abantu kube i transport ungabona into usuyidubekela khona kwililungelo then usube kwazi ukuthi kulo dubo olukhulu kakhulu even ibhethi nxa ngakutshela kathesi sithandekile ibhethi sibili ngilo mntwana mina obelethileyo mhla ka 5 May umzukulu wami akabi le birth certificate uyehluleka ukuthi athole that confirmation record akabi layo up to now so because umntana nami she's a girl so ngumama la iyo ama problems ahlangana labo mama so nxa ezaqalisa ukuhlangana lama problems anje akunjela ukuthi lapho siyakhula siyakuba umama omkhulu kuzahlangana lezinto ezingaki endleleni
lo ngonkosikazi Barbara Thanyaniwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le MTC Alliance esixoxelaye esebhilithane. Inkampani yendizamtshina eSouth African Airways isiqalisile umsebenzi wokuthwala abantu lempahla ngendizamtshina kuhambo lokuya eZimbabwe lokuphenduka ngemva komnyaka olengxenye indizamtshina zayo zingaphaphi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Bekunjabulo enkulu kusebenzi ze-South African Airways ngesikhathi indizamtshina yokuqala yale nkampani isukuma e-OR Tambo International Airport eJohannesburg ilubhekise eHarare. Bese kulo mnyaka olengxenye lezisebenzi zihlele emakhaya kulandela kuphelelwa imali kwenkampani yabo kwabangela ukuvalwa kwayo ngo-2019. Ekufikeni wayo eHarare ifice izisebenzi zayo e-Robert Gabriel Mugabe International Airport lazo zithabe zimazite. Umelwe South Africa eZimbabwe unkosikazi Rejoice Mabuda Fassie laye obekhona ngesikhathi indizamtshina yokuqala le isehla eHarare utshele bezindaba ukuthi kuyinjabulo enkulu ukubona indiza zale nkampani zibuyela emoyeni.
It is very, you know, heartening.
Sizaqinisekisa ukuthi indizamtshina zethu aziphindi zisuke emoyeni.
By all means to keep it there.
Umsekeli kampani Tambo Gatsha lwezokuthutha eZimbabwe umnumzana Mike Madiro laye obekhona esilindweni sendizamtshina ngesikhathi fika utshele bezindaba ukuthi ukuphapha njalo kwalezi ndizamtshina lithuba elihle kubosomabhizimusi lezihambi eZimbabwe.
Obviously that means better service for
ukuhamba kuza kuba lula lezamabhizimisi ziqine nko
the tourism industry and the business community.
Ophethe zezimali kunkampani yeSouth African Airways umnumzana Fikile Mhlonhlo uthi bakhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi zande indizamtshina esihambela kwamanye amazwe.
It exceeded our expectations. Again,
besingakhangelelanga ukuthi ngamalanga okuqala siyaphumelela kangaka.
Load factors far exceeding 70%. It's a good day.
Ekuvuseleleni linkampani uhulumende usebenza ndawonye lenkampani ezimeleyo eThatso Consortium ukukhangelela ukuthi ifake amarandi angamabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion rands kulinkampani okuzenza ivuke ngokugcweleyo. Ngenxa yokuthi South African Airways inkampani kahulumende intengo yokugada ivame ukuba ngcono nxa uqathanisa lezinye indizamtshina okwenza iningi labasuka eZimbabwe loba abayakhona basebenzise yona kakhulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Singakehlukaniki ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni weHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyona le iviki uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli Emerson Mnangagwa. Bobotshwe intatheli zindaba ezilitshumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Izakhamizi zakobulawo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.